Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4893 asebetholakale belegcikwane le coronavirus eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20.6 million.
Ubungozi esesihleli phezu kwabo ngaphansi kobuholi buka Cyril Ramaphosa ehola nje Afrika yonkana yikuthi usesibuyisela ku 2008-2009 iquiet diplomacy kaThabo Mbeki. Inobungozi kakhulu leyo nto.
Abaphathi ntambo bamazwe akumanyano weSADC babe lomhlangano webulenjini belungiselela umhlangano wenkokheli yamazwe angamalunga okhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 elizweni seliqonge laya kwedlula ikhulu 122. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4893 asebetholakale belegcikwane leli. Asebesinde kulo besedlula inkulungwane lengxenye 1620. Emazweni ezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa 1,073,000. Labulala inkulungwane phose ezingamachumi amabili lane 24,256. Abe College le John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20,666,156 asebefunyenwe bele COVID-19. Yabulala inkulungwane ezingamakhulu ezedlula ayisikhombisa 750,371. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bathi sokubethusa lokubadanisa ngamandla uqonga kwenani lezisebenzi esezihlaselwe yisifo se-COVID-19 ngesikhathi zivele zithwele nzima zizama ukubambisana labaqatshi ukuqinisa ukulandelwa kweziqondiso zokuvikela ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unobhala jikelele kwezCTU umnumzana Japhet Moyo uthi iyanda imbiko asebehlala beyithola yokuhlaselwa kwamalunga abo yi-COVID-19 evela endaweni ezehlukileyo zelizwe.
Kuyasidanisa kakhulu xa sibona inamba lezikhuphuka ngendlela ezikhuphuka ngayo.
Uqhubeke ethi izisebenzi zihlaselwa zisemisebenzini kwinhlangothi ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezikolweni, emabhanga, emakolitshini, ezibhedlela, kuma-quarantine centers, emahofisini lakwezinye indawo. Kungalesi sizathu ethi sebebumbe amaqembu ahambahamba behlola kumankampani ehlukeleyo bebambisana labaqhatshi ukuba beqinise ukulandelwa kwezinqumo zikahulumende zokuvikela izisebenzi kulesi sifo. Ingqwethi kwezemithetho eligqwetha umnumzana Abraham Mathetha uthi izisebenzi kazinanzelele ukuba zilamalungelo phansi kwesisekelo sombuso ngezikhathi ezinje ukugoqela ilungelo lempila kahle enhle lelungelo lempilo.
Kuleminye imithetho lezinye izimfumo ezifakwa nguhulumende singathi ngama-statutory instruments. So kungakhangela amanye angkhona ayanikeza isisebenzi esingawathi ngamandla, ngoba njengumzekeliso nxa kuthiwa khona abantu kumele bathestwe njalo indawo lapho kusebenzela khona abantu kumele zibe izindawo ezihlanzekileyo. Kutsho ukuthi nxa isisebenzi singabona ukuthi into zonke lezi azitholakali emsebenzini, singaba lakho ukuyekela ukuya emsebenzini sivikeleke nxa sebezama ukumxotsha.
uhulumende umisa amakhombi lezimoto ezithwala abantu wathi bathwalwe ngamabhasi awenkampani yakhe ezukho kuphela, njalo labanini bamakhombi nxa bengabalesifiso sokusebenza balakho ukwenza njalo kodwa bephansi kwezukho. Inani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe liyaliqansa ngalezinsuku. Amabhizimusi athile aguqela amabhanga, amakolishi, izitolo ezifana labo OK Zimbabwe, ama medical aid schemes afana labo Siemens, amajele o Econet lamanye amabhizimusi asethuswe lawo yilesi sifo se-COVID. Amabhizimusi amaningi sevalwa ngehola lesithathu emini. Abenhlanganiso yeZCTU bathi udaba lwama-checkpoint okumiswa khona izimoto ezithwala izisebenzi zihlolwa ngabomthetho kumele lulungisiswe ngokuphangisa ngoba kuphuzisa izisebenzi emsebenzini labaqhathi belahlekelwa yisikhathi sokusebenza. Besithi sebekhwezelwe ludaba kuhulumende. Izisebenzi zigcina zisesabela imisebenzi yazo ziphinde zisabele ukuba zingabanjwa yisifo leso-ke se-COVID-19 emsebenzini ngoba ezinye zezikhathi abezomvikela bayabahlukuluza besithi incwadi zabo zokuya emsebenzini ngasiqondanga. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sokuzinsuku phose inyanga ezimbili abongi bebeke amakhuba phansi bekhalala umsebenzi. Iningi labo selaze lakhitshwa kuluhlu lweholo likahulumende. Abongi laba bemba phansi ngenduku besithi ababuyele emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga, osekubangele ukuba isimo ezibhedlela zikahulumende siqhubeke sisiba sibi. UMathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izolo yethule umbiko othi ngaphandle kokuba izikhalazo zabongi ezigoqela iholo lamadola eMelika kanye lempahla zokuzivikela kucoronavirus engakuphiwanga, bazaqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi. Bengeze bathi lanxa sebengasatholi iholo lokhu akubaguquli umqondo wabo. Umnumzana Anthony Majongo umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association eUnited Bulawayo Hospitals uthi baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi.
Thina vele siyaqhubekela phambili sifuna i-government ilungise isikhalazo zethu.
Umnumzana Even Dosiziba ongunobhala kunhlanganiso yabongi empilo uthi sebephila ngokuthengisa ngoba bengasatholi holo.
Singakhangela futhi sesithole ukuthi abaningi bethu sesikhithiwe kuphelo asisaholi. Khona kuvele kwasenza ukuthi sihawule kakhulu, sidubeke kakhulu. Asila enimi nje ukuthi singasebenzisa ngoba ma ungathola ngemali akula ngenye indlela yokuthi ungakwanisa ukuthi ugade emsebenzini kumbe nini uthenge nje ukudla ukuthi ubusidle usemsebenzini. So sesiphila hand to mouth, sesenza nje ukuzending lento eziningi-ningi.
Kumaviki amabili adluleyo, umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwengwa wakhethwa ukuba ngumphathintambo wezempilakahle kanye lokondliwa kwabantwana ngemva kokuba ugatsha lwezempilakahle luqede isikhathi eside lungelabukhokheli. Lokhu eqale umsebenzi uChiwenga ubengakakhulumisani labongi, kodwa eseyipho Valley Estates uChiwenga watshela iphephandaba leHerald ukuthi basakhangelisisa kabanzi ingatsha zempilakahle njalo bazimisele ukwakha, ngakho ukhona umehluko ozaba khona kodwa kudingakala ukuthi abantu basebenze ndawonye. Lokhu sokunikeze abongi ithemba lokuba kuzaba lomahluko kwezempilakahle. Umnumzana Even Dosiziba ulandisa ngalokhu.
Sesinethemba kathesi ngoba sokulo minister omutsha, kube futhi lo phemseko omutsha, sibona ngani vele lokhu kwenza ukwenza ukuthi kulungisa indaba zakhona zonizo okungaswa nani kumbe nini okungakhulumisani okukhona phakathi kwethu thina omongi lo employer wethu.
Unkosikazi Sandisiwe Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi umumo wasezibhedlela unzima kakhulu.
Kulobunzima obukhulu kakhulu ezibhedlela khathesi, amanesi malishwane kakhulu. Mina umzawami ubebhalise lapha eNkulumane Clinic, sithe simphekezela ukuthi ayebeletha basiyela ukuthi i-BP yakhe iqansile, wa-refer empilo. esekhona ngale amanesi abeyithu ukuthi babancedise uzazazathole usizo vele kubenzima kakhulu.
Abanye abongi sebephila ngokuthengisa ngemva kokuba uhulumende emise ukubaholisa ngenxa yokukhalala umsebenzi. Iholo lezisebenzi zikahulumende liqala kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezintathu, i-$3,000, kusiya kunkulungwane eziyisithupha, i-$6,000. Imali leyi ilingana lamadola eMelika angamatshumi amathathu, i-$30. Abongi banikezwa imali yokubaphathisa ingamadola eMelika angamatshumi ayisikhombisa lanhlanu, i-$75. Ukukhalala kwabongi umsebenzi sekuthiye umumo osezibhedlela zikahulumende ulukhuni kuzigulane. Kukanti ukwelatshwa ezibhedlela ezizimeleyo kudula ukwedlulisa amalawulo. Udokotela Xolani Ndlovu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo yesibhedlela sempilo wenqabe ukuthathwa ilizwi ethi bathwele nzima kusukela ngesikhathi abongi bekhalala umsebenzi ngoba sebebalutshwane abahamba emsebenzini. Ekuqaleni uthi labo abasafundela umsebenzi wokonga bebencedisa esibhedlela kodwa ngemva kwenani eliphezulu elibanjwe lile COVID-19 sebebakhiphile emawadini. Udubo lokusilela kwabongi soluphinde lengezwa yikuthi kunani labalutshwane abakade besiya emsebenzini sebebanjwe labo ligcikwane leli kungakho bengasabuyi emsebenzini. Udokotela Edwin Sibanda okhangele ezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uthi imtholampilo yekhansili yakoBulawayo iyasebenza kodwa yenelisa ukuphathisa abantu abalutshwane ngenxa yemizamo yokwehlisa ukumemetheka kwe-coronavirus. Imele Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende lamhlanje wenze isicelo emthethwandaba sokuthi igqwetha lentatheli zindaba uHopewell Chingono, unkosikazi Beatrice Mthethwa, amiswe ukumela esetheswa icala lokuloba konke okwenzakala edale enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook. Lesi sicelo sihle savimba ukwahlulelwa kwesicelo sikaChingono sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe evela ngekhaya.
Esipha isicelo lesi umnumzana Whisper Mabhawudi, umtshutshisi ekuthonisweni kukaChingono, utshele idale ukubana unkosikazi Beatrice Mthethwa ubhale ekhasini lakhe lenkundleni yeFacebook elithi Beatrice Mthethwa and the Rule of Law amazwi aphathelane lodaba lukaHopewell Chingono lona lungakapheli ukuthethwa othe kuphambanisa ukwahlulelwa kuhle kwalo. Kodwa umthetho akulandule lokho esithi kasuye obhale ekhasini leli esithi lokho okulotshwe yintshatheli zindaba uLaurie Conway weMelika, yena owenza ifilimu ngomsebenzi wakhe. Lokhu kusekelwe nguChingono lapho aphe ubufakazi esithi ungomunye walabo abancedisa ukwenza ifilimu leyi, njalo umthetho angeke aphiwa icala elingelani layo. UChingono wengezelele esithi uhulumende kenzanga uphenyo olupheleleyo ngaleli khasi ukuthi ngelikabani sibisibili engakalethi udaba lolu edale. UChingono utshele idale ukubana isicelo esenziwe nguhulumende lesi asilangqondo njalo senzelwe ukuba udaba lwakhe luphuze ukwahlulelwa kuhle. Unkosikazi Mthethwa utshele idale ukubana uhulumende usezazama ngazo zonke indlela ukuvimba ukuthonisiswa okubalulekileyo kwecala likaChingono. Lokhu kuza ngemva kobufakazi obuphiwe edale ngelinye lamagqwetha kaChingono, umnumzana Gift Mtisi, yena othi uMabhawudi umbuze udaba lolu lungangangeni lasedale ukubana uzakwenelisa na ukuthi mbana amele uChingono umthethwa engekho. Umtisi uthi amazwi kaMabhawudi lawa aveza sobala ukubana uhulumende ukhona akuqoqayo ukuphambanisa umthetho ukwenza umsebenzi wakhe edabeni lokaChingono. UChingono utshele iDali ukubana isicelo sikahulumende lesi sephula ilungelo lakhe elekusisekelo sombuso welizwe esokumelwa ligqitha alifunayo. UMachingoni Nduna uthe udaba lolu luzaqhubekela phambili lusahlulelwa kusasa lapho uChingono aza kuma phambi kweDali isipha ubufakazi kucala eletheswa umthetho. Ngimela iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxitis Jeremiah.
Abaphathi ntambo bamazwe akumanyano weSADC babe lomhlangano webulenjini belungiselela umhlangano wenkokheli yamazwe angamalunga okhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala amalwela ilungelo loluntu kanye labamabandla aphikisayo elizweni lamanye amazwe akhelane labo. Besithi kumele umanyano lo ucazulule ukwenzakala elizweni lapho abanye abathi bayahlukuluzwa bethunjwa lokubotshwa mahlayana. Asenelisanga ukuzwa okuvunyelanwe kulomhlangano sisiya emoyeni. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazo womnumzana Zenzo Nkomo utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi mhlawumbe okuphathelane leZimbabwe akusoze kucutshungulwe.
Uma ulalela nezinkulumo nakhona la eSouth Africa namanye nje amaqembu iDA kade ikhuluma nje namhlanje ithi South African government kumele isukumele isimo saseMozambique ngoba lokhu kuthikameza iinkampani zase South Africa ezilaphana eMozambique. Hayi ukuthi becabangela abantu kodwa bacabangela izikhwama zabo, imali zabo ukuthi ziphephe kangakanani. Ukuhlangana ngibona nje kuyukuthi iyinto abazoyinyathela abangeza ukuhlala phezukwayo, kodwa into engibona ungathi izoba sezithebeni kungenzeka kube yikho kanye lokho okuqhubeka enhle la kwesele Mozambique.
Siyananzelela ukuthi banengi abafuna ukuthi umanyano weSADC ungenele kokwenzakala eZimbabwe, ikakhulu amabandla aphikisayo ezombusazwe labalwela ilungelo loluntu. Ubona lokho kusenzakala yini? Kumbe bazabe bekufuqela emsamo besithi kukhona okunye okuphuthumayo?
Ubungozi esesihleli phezu kwabo ngaphansi kobuholi buka Cyril Ramaphosa eHolland iAfrika yonkana yikuthi usesibuyisela ku 2008-2009 iQuiet Diplomacy kaThabo Mbeki. Inobungozi kakhulu leyo nto ngoba laba baholi bazohlangana lapha eMozambique esikhathini lapho iSouth Africa eqeda kuthumela ithimba layo ezweni laseZimbabwe esingekezwa ukuthi libuye limumethene. Kodwa siyakwazi ukuthi vele ithimba lelo alizange lamukelwa ngendlela eyiyona efanelekile. As long as iSouth Africa ingakakhulumi, angibaboni laba bantu beSADC bekhuluma mina. Ngingazike mhlawumbe ithemba lingaba ku President omusha waseMalawi ngoba uyena okhanye ekhuluma ngesimo esiqhubekayo lapha eZimbabwe. Amaqembu aphikisayo amaningi kuSADC ayafisa ukuthi kube khona okwenzakalayo ngeZimbabwe. Kodwa ke siyazi ke ukuthi ke ababusayo bona kungenzeka abazukubona ngaleyo ndlela, futhi kuyacaca ukuthi ababoni ngaleyo ndlela njengamaqembu aphikisayo. Sizahlala sisethembeni ukuthi mhlawumbe sizobona okuthile okuzokwenziwa.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibhekane labesifazana ezidalwe ikuqhamuka kwe-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe. Umkhankaso wobulembu be-internet othiwa hashtag Zimbabwean Lives Matter osulumathe wasabalala umhlaba jikelele abawubaselayo besithi umhlaba ungenele kudaba lweZimbabwe. Kodwa bako na sebe siti ilizwe kumele lizibangule impehla esingenile kulo kuya kala komakhelwane. Ukuhlaziya lolu daba sicoce lesiphathamandla sebandlale MDC Alliance umnumzana Sengezo Chabangu endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kuyajabulisa mpela ukuthi kuvuswe umsindo lowo njalo uzwakale phandle emazweni abanye abantu ngoba right now ilizwe leZimbabwe hayi akula nto enhle ngithola kancane akula ongaphambi sisandla mpela athi yena hayi mina ngibona ingani izinto ziright ngingamangala ukuthi lowo muntu inhloko yakhe iright or one. So but as people do this umuntu uba neconcern ye-leadership gap that is there in Zimbabwe. There are a lot of good people who could lead Zimbabwe after ZANU-PF. But currently, as the opposition is now, which is my biggest concern, I lie a little bit, and my concern again becomes, but we don't have a revolution about fight parties and food. Because opposition here to ZANU-PF, that's why it's easy for them, for opportunism. They just embrace him. They are not people of any form of serious values that can help everyone. In Zimbabwe, it's to begin a cool right now. If you puma kulomlilo, kuze empeleni phela ingene into enezo susa abantu kulokho abaku.
Mnumzana Chabangu, nanto udaba lina li ku opposition ethiwa ngumnumzana Ndlovu ukuthi ingane lo dubu uthini wena ngakho?
Okokuqala baba Ndlovu, okumele kunandelele ukuthi ilizwe lavele labulawa ngumgabe iminyaka engu-30 kodwa esikubona kathesi kazizange sikubone ngesikhathi sikamgabe ngoba umgabe waye uhambe walwela ilizwe engumuntu njengathi i-civilian. Sawumgabe ngo-2017 ngo-November sagcwala sonke sigijima sisithi Aleluya umgabe sehambile. Singazi ukuthi siyazigebhela igodi. Sasicabanga ukuthi umgabe ngoyomubi kodwa umgabe wayekwanisile ukuthi agcine amasotha emabharakeni. Namhlanje sesibuswa ngamasotha. Isotha kalilikwazi ukubusa kulela ukwenza ukubulala. Umnankagwa namhlanje njengona limbone esesihlalweni kayisuyo obusayo. Obusayo ngamasotha nakudala nakudala uRobert Mugabe oDesmond Nkomo babehamba besiyachacha eMozambique babehamba besiyachacha eSouth Africa babehamba eSouth Africa umkhonto wesizwe wawubuya uzosicatha ngapha beliswa ngale apartheid.
Baba Ndlovu, umuntu wonke ungani uyavumelana ukuthi ye kumele amazwe angenele kudaba lweZimbabwe kodwa ke siyabona amazwe amaningi afana nabo Malawi oZambia labanye bayazilwela impizabo kunye la iSouth Africa awusozizwe isithi SADC ingenela AU ngenela kumbe elinye ilizwe ngenela kathi iZimbabwe kuyini okuhluphayo ukuze ize icela uncedo phandle kwelizwe.
Just 1 second to correct uThabang. UThabang angazi ukuthi umuntu ongakanani but uyangethusa manje ngitshela ukuthi amasocha have always been in the barracks. Mina ngikhulele eTsholotsho besihlala namasocha ebona lobaba every day. So angikwazi ukuthi le nto ayisekuthi amasocha and it's very disappointing actually ukuthi umuntu wesindebele nakhuluma ngokuthi amasocha angikhona ephuma phandle manje. But then ke I think what's happening now in Zimbabwe, which is story of Zimbabwe has become a thematic universal story. Everyone is watching. There is serious abuse. The interest that are going to be to the international community because it didn't concern them. And relationship long term. So what's happening with the current government, Gamnangakwa, which have a good relationship, that's why everyone else is coming now to say this has got to stop. And most of the people about it is going to stop. Angabi government. In South Africa, I know people have not gone deep. Ramaphosa appointed umuntu ayezele appointed ngombeki, which was a problem in the past. And the lady uBaleka Mbete is sister to the ambassador of South Africa and Zimbabwe. So you see what is just posturing. I'm really not very happy with that kind of thing. But ungenela, bongabantu bangenela bena my interest abo in something. So Zimbabwe has become that kind of thing which is attracting a lot of attention from other countries.
Yeah, Mnumzana Chabangu, ngamafitshane wena ungathini?
Ngingawuphendula lo mbuzo. Ngike ngibuyele kuNdlovu. Ngithi hayi, khangela Ndlovu. Amasotha ayekhona kodwa kwakukhathi sempi. Impi isibuchawe sukaze ngabo 1980, 1980, 1984, 1980. Sasazayenza i-unit akhothi ngo 1987. 1987 owasokufika boni hamba hamba lihamba abantu emgwaqweni kwenzakala before 1987. So we need to agree to correct the history ukuthi uJoshua Nkomo senze unique accord kwasange siwabona amasosha esiwabona ngendlela kaphesa siwabona ngawo abulala abantu. Coming back to your point eyokuthi indaba sithola sikhala siyakhala namhlanje ngayo yokuthi zomhlaba ayesapota uRobert Gabriel Mugabe. Yani yezwa babekwazi ukuthi uRobert Gabriel Mugabe nguye onezithembiso zabo eZimbabwe. Babe nama investment babecabanga banefundileni uJoshua Nkomo engeke akuthaleli ilizwe abazange bamsapote ngaleso sikhathi ukuthi bakhuluma ngaso ukuthi abaeekhanga esikhathi ombhukazwe. So namhlanje yikho umhlaba usukhangele iZimbabwe u-spotlight nangoba umgabe kasekho.
Umnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Kuyaxoxozela elizweni ngesikhathi abakubandla le-African National Congress lakwele South Africa besithi kabethuswa ngokwethulwa ngezinye iziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ezithi kumele kungangeneli bantu kwezombangazwe kulelo lizwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Unkosazana Lindiwe Zulu, umgcini sihlalo wohlangothi olubona ngokudlelana labanye amazwe kubandla le-ANC ngomunye wabathi kabethuswa ngokwethulwe umnumzana Patrick Chinamasa othi abantu abanjengaye kumele bethule zwi ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Unkosazana Zulu uthi bazohlolisisa okwenzakala eZimbabwe bebambisana lebandla le-ZANU-PF lamanye kuzwekazi le-Afrika.
Thina siwu-African National Congress ne-ZANU-PF njobe lokuthi siqhubeka sikhulumisana kuze kulunge la sibona khona ukuthi akusuki. Njengoba ngisho nje mina siyama-organization amabili, asiyama-organization nje ahamba endleleni ewodwa, futhi kunamanye amapati akhona la e-Sudan, whether i-Mozambique, Angola, Namibia, sonke sihlangene. Kuyafuneka ukuthi ngasebenzisa isikhathi sokuthi sikhulumisane ukuthi la sibona khona ukuthi akuhambi kahle sikhulumisa kanjani.
Kodwa unkosazana Cynthia Dube okubandla leMthokazi Republican Party uthi akulalutho oluzakwenziwa libandla le-ANC okuzaguqula ezombangazwe kulelo lizwe. Uthi sokwanele okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Ukunyezwa mina ngina 10 years namasosha ngabanjwa amavele okungelalutho. Ngasukunyezwa mina ngincane ngasuka ekhaya ngibalekela i-ground ngayobamba kobulawayo ngenyawo ngisuke eMzingwane ngithotshwe ngibanjwa amavele ngikuhlukunyezwa ngokocansi. Lokho kwenziwa ngiyakwazi lokho kubuhlungu kimi. Namhlanje abantu bethu kuyabehlela sithule sihleli sicashile sithi iZanu yabulala. Kuyini okungayihlukufa? Baphi abafowethu babulawa yiZanu? Abanye basemajele sikhuluma namhlanje.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Nokuthula Adonsi olandela ezombangazwe othi akulalutho oluzaguquka kwele Zimbabwe kulandela ukuthunywa kukankosikazi Baleka Mbete lomnumzana Sydney Mufumadi umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi bayihlolisisa okwenzakala kwele Zimbabwe.
Ukuhlukunyezwa wabomama yinto ebuhlungu kakhulu yonke indawo. Thina mina nginje bengise-university, I can say kulo munye ulekuthale engamripotayo kodwa ngazisola kakhulu ngoba indlela yakhona yabande kakhulu. As long umuntu okuphambanisileyo kumbe okuhlukumezileyo kumbe okudlwenguleyo ekuZANU-PF awusoze wathola i-justice, awusoze vela kulanto ezayenzwa ngamapholisa ngoba lowo muntu uyaziwa. Baningi abantu abahlukunyezwayo njengabomama bayahlukunyezwa kodwa akulanto. Ungahamba uyoripota bacina abanye bakhomisa le-suicide bayabazibulala ngenxa yokuthi akula justice abayiphiwayo, akulanto ebuyayo.
Umnumzana Wellington Moyo okubandla le-ZANU-PF uthi ibandla le-ANC lenza kahle ngakho-ke abantu kumele bengakhali kakhulu.
I-ANC ngesilahle ngoba sihlupheke sonke lakudala lasasa basiza labo basiza kodwa into engiyenzeke ukuthi izosichayela umthetho ukuthi thina senze kanje kanje.
Uhulumende wakwele South Africa wake wangenela kwele Zimbabwe ebambisana nenhlanganiso ye Southern African Development Community ngomnyaka ka 2008 kwase kubunjwa uhulumende womanyano phakathi kwebandla lezanu PF lamacele eMDC amabili. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngiwukhipha Dube.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo 6:30.